inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke eWorld Health Organization kumbe iWHO ithi kuqakathekile ukukhankasela ukulwisana lomkhuhlane lo isithi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngomnyaka abatholakala belomkhuhlane wemvukuzane yebele. iWHO ithi umkhuhlane lo uhlasela kakhulu abesifazane loba utholakala njalo kwabesilisa. Lonyaka umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month uqhutshwa phansi kwesihloko esithi No One Should Face Breast Cancer Alone. EZimbabwe uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amakhulu amahlanu 577 abahlaselwa umkhuhlane lo kusukela ngoZibandlela kusiyafika uMhlangula ngomnyaka ka-2023. Phakathi kwenani leli abedlula kancane okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini i-33% babalemvukuzane yebele. Ngesikhathi kuqhutshwa umkhankaso lo owake waba ngumsekeli womkhokheli kahulumende uDokotela Thokozani Khuphe uthi kumele abantu eZimbabwe balisane lomkhuhlane lo njalo abalawo bahambe ezibhedlela ngokuphangisa.
Siyahlaselwa ubaba, iyahlaselwa omama. So kuqakathekile ukuthi sizibamba bamba amabele. Ungatholi ukuthi ibele lakho lineqhubu ongalizwisisiyo kumbe seliphuma amanzi kumbe ifoto lileceleni okuthiwa yidimple kumbe selilikhulu ukwedlula elinye ibele. Ungathola nje kulento ongayizwisisiyo emabeleni akho usugijima uhambe esibhedlela ngokubana ikhensa ingananzelelwa masinyane iyelaphiwe.
UMakhuphe uthi kumele uhulumende abe lemitshina yakulezi insuku eyokuhlola umkhuhlane wemvukuzane.
Kumele ukuthi iZimbabwe iyenelise ukuthi ilaphe iyelaphe ikhensa. Yikho-ke kuqakathekile ukuthi iZimbabwe ithenge imitshina emikhulu osithi labo PET scan.
Kulabanye abaphepha kumkhuhlane webele abathakazelela umkhankaso we-Breast Cancer Awareness Month. Omunye wabo ngudokotela Mildred Mkandla oseleminyaka edlula amatshumi amabili 21 waphepha kumkhuhlane lo.
Umkhuhlane osalelayo kakhulu, abaningi bayafisa ukuthi batshele abanye ngalo mkhuhlane, kambe njalo bakhona abanye abantu abafihlayo ukuthi balayo lo mkhuhlane. Iyakudule nje lokho ngoba abantu bagcina umkhuhlane ukumemetheka uze ubabulale laba abantu.
Abezempilakahle bathi imvukuzane yebele ilandela eyesibeletho ehlasela kakhulu abesifazane. UDokotela Mafios Siyamuchembu, umqondisi wezempilakahle koBulawayo ekuhlangothi lukahulumende, uchasisa ngesimo lesi.
Eyokuqala imvukuzane yomlomo wesibeletho cervical cancer.
Uphenyo olwenziwa ngabeZimbabwe National Registry ngomnyaka ka-2019 lwaveza ukuba abesifazane abalitshumi lambili ekhulwini bahlaselwa imvukuzane yebele kodwa ehamba phambili ngeyesibeletho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.